kuna corona akuliqiniso ukuthi ka test ipolitics yethu zingane zithule sazana kwathiwa iopposition ifuna ukuphakama lamafigures ecorona zaqhaza ngoba kakhulu kakhulu icorona idisetenzwa njengepolitical weapon to suppress i-opposition so ka test amafigures etayehlile ayehliswe ukuthi i-opposition ithule
kodwa bona abantu baziphatha njani lezi nsuku siyabona ukubana iningi seligcwele yonke indawo kungasela lokho okuthiwa yi-social distancing ubona ungani kungakuhamba njani khonapho ebantwini
abantu bezimbabwe bayajubeka abantu bezimbabwe baphila njengezinja ezigcwala egangeni zingokudla so abantu ukuthi bazenza i-social distancing bengalazimota ezinye zabo bagada amabhasi baya begcwele emabhasini so vele uhulumnendelayo i-corona kayithatha i-serious makungala-political stress so nabantu labo balandela uhulumende wabo nabo i-corona kabayithatha i-serious badinga okungabenza belalee badinga okungenza bebhadale izikhulu fees zabantwana badinga okungenza bebhadale ama-rent so ngibona ngazathi corona ingunumber last endlela abantu abakhangela ngayo abantu bakhangele okungabenza behambe so asiyi-prioritize njengelizwe
siyabona ukubana kunsuku ezedluleyo isaqalisa elizweni icorona iningi labantu kade bevela e-South Africa yibo kade bebuya layo elizweni kodwa kathesi kumanani aphumayo akula ngitho esimzwayo ovela e-South Africa kungakutshengisani lo
kanti kathesi ibhodi lokungavulwanga kangako so ngibona ngizathi abantu abavela e-South Africa baluntshana ababuya njalo le kathesi ilokho i-law ezisonde igidimeni so kunzima ukuthi zethu ukuthi abantu iyehlile inani kunse kwenjani ngoba ama-figures ethu kakhulu kakhulu kayishiwo ama-figures okuthiwa singarelya ngawo njengezizalwane ngama-figure angani ngabo sikamta